Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 22 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje ngambe kuzaphuma nemhlanganweni kaMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa wake wakhulumisana loMnumzana Nelson Chamisa weMDC kumaviki asanda ukwedlula njalo okhangelelwe ukukhulumisana loMongameli Mnangagwa kumaviki ambalwa azayo
angiboni ukuthi kule anything ele-direction enta azayiletha ngoba vele engakabuli usele-position esisikwazi ukuthi yena vele ume ngalolu hlobo ume ngalokho ukubuya kwakhe just a formality yokuze-endosa i-position kapresident Mnangagwa.
Iningi lithi lisola uhlelo olutsha lukahulumende olwemali abantu makhaza besithi ngabe bachasiselwe ukuthi imali izasetshenziswa njani ngoba abaluzwisisi.
Into nje khona ebalulekileyo ukuthi sebesibisele izindola yona liyane ezakuwa sesiloke sikhipha amazero sisenza imetsi zikamgaba ezingelancedi bafuna ukusibisele kuhluphekeni kanti bakholisane ukubusa abantu abahluphekayo laba abakhokheli.
Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ngesikhathi iningi lisola ukwehluleka kwebandla lezanu PF lele MDC ukuthi aqhube inkulumo ezibangela ukuthuthukisa ilizwe, iningi lithi kambe uhambo lukamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wakhangelelwe ukuya eZimbabwe ngenyanga ezayo ukuyakhulumisana loso wakhe umongameli Mnangagwa luzaphathwa njani ngabaphikisana lohulumende wakhe. UMnumzana Ramaphosa uphumele egcekeni ukuthi uyasekela uhulumende kamongameli Mnangagwa yena athi kumele asuselwe izijeziso zenotho. Uke wakhulumisana lo mongameli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa kumaviki asanda ukwedlula njalo ukhangelelwe ukuya eZimbabwe mhla ka 12 kuMbimbitho. Ukuhlaziya lolu daba uChris Dande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Bekezela Maduma afuzwayo.
Butho kwamaqini indaba kaRamaphosa ukubuya kwakhe, mina I personally do not see ukuthi izasiphathela isisombululo esimangalisayo edubeni esilayo njengeZimbabwe. Okokuqala, already ungakhangela iSADC ingani vele sicompromised konke le AU. Isicompromised, isibiased towards isituation ekhangele inkuposition kamongameli uMnangagwa. And so ukuthi okuyikho angikhona ezabuya afike athi uyazama ukuthi akumediate kumbe uze mediator kumbe uze thini, angiboni ukuthi kule anything ele-direction enta azayiletha ngoba vele engakabuyi usele-position esisikwazi ukuthi yena vele ume ngalolu hlobo ume ngalokho ukubuya kwakhe just a formality yokuze-endosa i-position kapresident Mnangagwa.
Kahle kahle kathi kungaba kwenzakalani, ungani yenu uRamaphosa esekela umongameli Mnangagwa? Kukhona yini okungakukhona okwenzakala?
Okukhona ukuthi ama revolutionary parties bavele balesivumelwano whether formal or informal abasenza kudala ukuthi madoda kasilahlana, and ungabakhangela vele kabafuni ukulahlana. Lo munye wabo lanxa esiya kuma-elections bahamba belaye. So akulandlela uRamaphosa namuhla angasukuma athi yena uphisana le mbono yezanu-P F yena evela ku-ANC. I-ANC ilesivumelwano life agreement abayenzayo lezanu-P F othi angeke bajintshe. So ukubuya kwakhe akula anything emangalisayo azayenza, kasoza khangela indaba yeZimbabwe ngelihleli banzi ngoba uvele ebuya ele direction yokuthi sizevikela eyinye i-revolutionary party yethu ukuthi against ama opposition lawa abuyayo. That's why uJulius Malema laye uthe ekhuluma kwenye ilanga wathi ngeke bona bavumelane le ZANU PF ngoba kubo njenge EFF iZANU PF le ANC into eyi-1 ngenxa yesivumelwano senalesi abasenzayo esokuthi ama-revolutionary parties kumele badefendane.
Sokuzaba lokhetho eSouth Africa, kungaba kulokwenza yini lohambo luka Mongameli Ramaphosa njengoba sisazi ukubana ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezenelisayo ukuvota?
Ramaphosa kumele ayinanzelele kakhulu indaba yenaleyo. Iposition azafika ayisithathe eZimbabwe, istandards azithatha, kumele abe lesiqiniseko sokuthi ebuyele ekhaya abantu beSouth Africa bazavumelana naye ngeposition azayithatha ngayo, ngoba izinto kathethi zinzima. Of course bakhona abaseSouth Africa abakuma-diaspora aseSouth Africa okucommon la kubo bonke abantu abakuma-diaspora, bakhona abalutshwane abathi isimo eZimbabwe kumele sihlale sisibi ukwenzela ukuthi bona ngale ba-accommodate ukuthi nxa kukube eZimbabwe i-asylum ilula ukuthi bayithole ku-diaspora le-South Africa indawo ezindaba ezinjalo. Bakhona abalutshwane abanjalo, but kumele akhangele ngelihle libanzi ukuthi abaningi bangikona bona bathi, ngoba angafika la aze endosa udubo olukhona eZimbabwe abuya abuyele eSouth Africa bazamkhangela. Iqiniso likhona ukuthi kula maZimbabweni amaningi avotayo aseSouth Africa azavota eSouth Africa. I-decision azayithatha ngeZimbabwe ebuye nga kabe leshuwa lokuthi kayisoze im-affect ebuyele eSouth Africa ngoba uzaluza amavoti amaningi. Engavela yenza imistake nga abantu baza kuyavotela i-EFF ngoba kathesi i-EFF sithola i-sympathy eningi from abantu beZimbabwe abaseSouth Africa ngendlela ekhondema ngayo indlela umongameli uMnangagwa aphethe ngayo ilizwe nga.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGwanda. Ikhanseli yakwaBulawayo ithi uhlelo lokudinga abantu ababutha izibi besebenzisa imota zabo liyaphumelela ngoba yona ingelamali enele ukuqhuba lomsebenzi. Bese kulezibi eziningi njalo kusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane kuleli dolobho ngemva kokuba ikhanseli ithi ayisela mali yakwamanye amazwe engavumela ukuthi iqhubele umsebenzi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo loCouncillor Rodney Jele weNkulumane.
Singaphi imali okuthini ngoba sisebenzisana lezakhamizi? Kulezakhamizi abama-tractor from kudala lakhonanto yakwazi ukuthiwa izinto zathwalayo une-fortnight kathi isizini zisezithwala each and every week. So after 1 week izinto ziyabe zithwala emalokithini and kuma-shopping areas izinto zithwala on a daily basis. So mbona ngani kule i-area singathi siyazama, but lakho siyabe sikhuthaza nje izakhamizi ukuthi zibe izakhamizi eziresponsible zigcine idorobho lethu lihlale lihlanzekile, ngoba kwamanye ama-areas uyathola kunama-dumping time izakhamizi instead ukuthi zithuthizibu zithwale zimota wona bakhiphi sibe siyalahlela eganyeni and so izulu lisina, so uzasicreathela le mikhuhlane singayekela ukubamba ngasini.
Laba abathwala ngemota zabo bayabhadalwa ngomunicipality?
Hayi, bayabhadala, siyabapha nje i-incentive. So normal okwenzakalayo siyakhipha itende ukuthi hayi banama-trucks amangaka to this size ababuye bezo-apply, then sokuzahlala-ke ama-officials ukuthi hayi khansikhethe i-right. So siyabanikeza nje because laphana basemsebenzini kule incentive ebapha yona.
Lowo ngu-Councillor Rodney Jele weNkulumane sixoxelaye ekoBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo lamhlanje, inkokheli zomdabu eMashonaland West zithi zizaqhuba umcimbi wokuhlanza indawo lapho okwagalula abemba umgodi eKhadoma ukwenzela ukuthi imimoya yalabo abatshonayo iphole, abantu beqhubeke besemba kulindawo. Lokho kubikwa kuzayenziwa emgodini yeSilver Moon, le Cricket 3 eBattlefields kanye leMondoro ngesi. Lapho ke watshona abemba imigodi abangamachumi amabili lane kwahlengwa abayisishiyagalombili kuphela kulesi isehlakalo. Umongameli Mnangagwa ubikwa ubesemhlanganweni eSouth Africa izolo owe-BRICS ohlanganisa amazwe eBrazil, Russia, India, China leSouth Africa njalo bekulabakhokheli bamazwe eAfrika. Iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com lithi uhulumende weSouth Africa utshengise umfanekiso kamongameli Mnangagwa elomongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa. Iphephandaba leThe Herald lithi isimo semali sesingcono emkambo omnyama elizweni kulandela isinqumo esithethwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu elizweni leReserve Bank umnumzana John Mangudya esokuthi kungabi le migoqo ekutshintsheni idola leMelika lama-RTGS. Idola leMelika lama-bond notes sokuyi 1:3.5 kodwa 1:3.8 nge-eco cash. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde kumbe siyilalele khonapha emsakazweni.
Salibonani Studio 7, lijani okhulumayo uHenry obuya eKezi isigabeni sakobhidi. Hayi, thina abantu bakithi siyasihluphekela nje, akula mgwaqo, neyifuyo zethu ziyafa. Hawu, nabantu babulawa indlala abangasebenziyo bantu bakithi, kanti manje kungeneni ukukhala enyonini. Kodwa thina sibona ugovernment ma kuyisikhathi sokuvota uyabona egcwele endaweni esithi ucela abantu bemvotele urayithi, kodwa ma ijika uyachaya abantu uyabulala abantu, uzovotelwa ngubani? Yena ehlala echaya abantu ebulala kuphela, next time uyavotelwa ngobani? Ma abantu bekhala kuye bethi babulawa indlala uyayithulela uyacatha, kodwa uvela sokubuya amavoti siyenzeni thina? Kuba sibulawela abafowethu, abafowethu sebeze besisaba ukuthi belungise izinto kahle kukhulunyiswane, lo muntu ehlupheke uyathula kuphela efele ngaphakathi. Akubuhlungu bafowethu, hayi sasizahlupheka eZimbabwe, kanti uNkulunkulu ukuphi yena? Izidala lezi lokho eziyenza izinto ezirong. Umuntu lo usezigugele vele akula nto ezana ecatshangayo. Into ezana ecatshangayo ukuthi kungena esitaradeni ubulawa abantu, into kuphela abayicabangayo. Akule inyawo ngabacabanga ngaphandle kwaleyo. Angazi la amazwe angaphandle ukuthi akuboni na, but okunye engikhuluma ngakho iSouth Africa ile problem ngoba idla khona eZimbabwe. So that's why libona ibuyele emuva, yakwazi ukuthi ma ilizwe leZimbabwe lingalunga sibe neproblem already, bazahlupheka ngoba laba bantu kahle kahle bona basetshenzela umaZimbabweni. So bantu bakithi, ngiyacela ukuthi into yonke nje eyenzakala eZimbabwe ama-South African akwazi ale nhliziyo yezimbi. Ngiyabonga Studio 7 labani lalele abazangizonda bengasoze benzonda, angidle emzini yabo. Ngiyabonga,
ngiyakubingelela msakazi. Igama lami mina uPrit eSouth Africa. Into ebengicela ukuyibuza ngaleyo mali abafuna ukuyifaka ukuthi leyo mali uyakwazi ukuyitshintsha na uyethenga kwamanye ama-country kumbe ngamakhwatsha njengaseZambia? Hhayi abantu laba abasizwele, sihleli kulelizwe asithandi, abasizwele serious, bebe nonembeza every day, izidumbu ezingena eborder zivalwa, baqala ukusifakela imali yabo yona le engasozisincede ngalutho msakazi. Abake becabangisa ingqondo abantu laba bengayenzanga nabafundanga, ngoba leyo mali ayisozisincede ngalutho. Just imagine if ungaba nemali ongeke ukwazi ukuyitshintsha, uhambe uye stoker uthengise ezinye izinto because there is no job, abantu kumele bethengise. Kodwa with those amakhwashaz abo abafuna ukuwafaka, akusoze kusisebenzele shem, bayehluleka, bayehluleka 100%.
Yebo, lami igama lami nguShepati Ndlovu. Kanti futhi okunye engicela ukukubuza ukuthi kulawo ma-RTGS vele khona kuchazana, asikwazi phela ukuthi kusichazelane, mhlawumbe lami bengifuna ukuba kwazi ukuthi sikwazi, ngoba ngingumuntu futhi nami enginebhizinisi ekhaya esigabeni saseChulutho ku-district. Kodwa khona manje kathi ibhizinisi lami liya ngokuya lisiya phansi ngenxa yokuthi kuyangisokolisa. Ngiyathengisa mpela izinto njalo kunzima kuma-customer ami ukuthi ngiyale amabhondi kwesinye isikhathi, ngithi ngifuna amaranda kuphela. lokho ngisengibe senginama customer sengani ngiyahlukumeza ama customer. Kanti ke futhi bengifuna ukwazi ukuthi ngale imali sizakhona yini ukuthi ngaleyo ama check kumbe ama barriers check kumbe yini ngoba kase understand kahle ukuthi sizokhona yini ukuthi sikwazi ukuthi siyejinja imali sithole imali zangaphandle bakithi ngoba kunzima sho thina abanye siyakubona ukuthi kasiphesi ngasafisi nokusebenza siyafisa ukuzenzela siyafisa ukuthi nathi sincedise ama community akithi kodwa khona manje kuba nzima ukuthi uyaqala njani uyaqala uthini ngesimo esikhona bakithi ekhaya kambe shuwa imiga yonke lesho abantu sisukula shuwa kungela tshintsho noba kunasilandaba lokuthi ngibani obusayo kodwa besifisa ukuthi ngako siba khona icurrency kambe lona ilizwe linjani eliyahlala lingela currency bakithi siyacela umsakazi ukuthi lo muntu akachaze lo siba likhulu ebhangi akazama ukuchazela abantu nomthulo ngcobe bezama ukubekela abantu kahle ukuthi kade vele kahle kahle no president wakithi ekhulume naye ekhulume beke ukucaca ukuthi kade bafuna abantu bephile njani ngoba kuzabe lokho kutshintsha kungena into engacacile waye bengaveli befake once icurrency lalova icurrency lelo umsakazi lingasozeli benevala sinandaba noma kungaba yi 1 is to 10 kumbe 1 is to 20 it doesn't matter at least siyabe sikwazi ukuthi sine currency uyabukwazi ukuthi noma ufuna ukuya kuphi eZambia ufuna ukuya eMalawi noma ufuna ukuya kuphi uzojinja lelo currency kodwa mangabe kungela currency bakithi ama bond notes asisizi bantu
mina ningani angikayizwi sisile ama RTGS akona lokuthi boshone kumele ukuthini angazi lutho ngicela ingcazelo yale naleli RTGS akona vela kusebenza kokuyizinto kwakhona Walter Abelang lo editor
yeah basakazi linjani yabona lento eyenziwa lo laba bantu beZimbabwe le uJohn laba yazi angazi lokuthi yini amadlwane la kangcono ngoba vele kuye kungabantwana abantu abadala uma besenza into enjengayena le vele yini umehluko phakathi kwebond la khona kwiRT wathi kusiza ngani abakhiphe yona imali zenezi zingakwamaphepha lokho okungaqondakaliyo bafaka imali sifuna kube le mali lathi sisebenzise imali hayi lokho abakufaka irabichi yabo le abafaka imali sifuna imali eqondileyo kwenzela ukuthi umnotho welizwe uye phambili labantu abahluphekayo bakwazi ukuthi babe nemali lizwe lomnotho lelo bathi bayenzela ukuthi bebe ntshontsha kahle befake izinto zabo lezi ezingacaciwe
kwistudio 7 kufanele thina abesindebeleni lathi sikhulume loo ndoda lo othi bantu besindebeleni lingaphandi amangcwaba thina kula muntu wesindebeleni obanga isikhundla njalo nxa usithi uyakhuluma ngomnangagwa uzokhuluma lochamisa asomandebele ngamashona asedistebhilizwe lezi
ya linjani msakazi thina siyaphila lathi lapha siyabonga lokhu uzeni ubaba umgaba lo se-95 years inkosi ngani singambusisa nge-birthday yakhe le yalamhla siyabonga
ayikho into okuthiwa yi-RTGS dola into nje khona ebalulekileyo ukuthi sebesibisele izimdola yona liyane zakuwa sesiloke sikhipha amazero sisenza imets zikamgaba ezingelancedo akula ntothwa yi-RTGS umhlaba wonke izimbabwe lokhu iyangisa into ecacayo nje ukuthi sebebuyele kuzimdola bafuna ukusibisele kuhluphekeni kanti bakholisane ukubusa abantu abahluphekayo laba bakhokheli
Studio 7 ngikhuluma ngilapha ngiseBotswana heyi udubo lusezimbabwe lunzima kakhulu asazi ukuthi basiphathele nomnangagwa njengoba sebekhuluma ngokuthi bafuna ukufaka i-RTGS mani kuyini khonokho shuweliswa kabafaki randi kuphela kuthe kuphele lokho kulokuthi betshona bedubekisa abantu ngezimali zabo zisemabhenki
sanibonani Studio 7 ninjani napho enikhona enisifundela khona izindaba ezimnandi siyalithanda lonke basakazi bethu igama lami nginome ningwenya ngikhuluma ngisengilandi kunodaba engilizwile lapha mayelana lokuthi next week i-government kamnangagwa izasenda amasosha door to door besecha ama-yunifomu ayeami lawa abantu asibawasebenzisa kanti abantu beZimbabwe bayavunyelwa manje ukuba lama-yunifomu e-army yini na ngoba into esiyizwayo sabona uCharity Charamba eqamba amanga ethi kune-police stage eZimbabwe eRedway wathatha ama-uniform amasosha la mapolisa and kuthiwa amasosha lawa ayesezitaradeni ngama-bogus army eZimbabwe. Really at this time kune-government engayekela abantu bayitshontsha imibhobho ne-uniform bengazange basenda amasosha. Amasosha ebengena door to door kuthiwa ngama-bogus army lawa amasosha adayirebha abantu, kodwa mesibheka ukuthi la i-army really ebuya kubani, kumnangagwa. Amasosha eZimbabwe ayikuphi? Abantu laba behambe bengena door to door betshaya abantu berebha abantu. Yazi i-government yeZimbabwe ingcole kakhulu kanjani? Ivele ingcole kakhulu since 1980. I-government yeZimbabwe ayilanto eyikhulumayo, ikhuluma amanga kuphela. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyalibingelela basakazi ku-Studio 7. Lonke nje elisakaza ku-Studio 7 ngisithi phambili ngomsebenzi wenu ukusethulela izindaba ezimqoto. Yikho-ke udaba kwamnangagwa lolo lokuthi uzajezisa kabanzi izinkokheli zonke nje kanye lezi zinhlanganiso ezizimeleyo, njengoba vele sihlasela labogqwetha labodokotela. Hhayi, lokho akubalulekanga njalo kuhlasimulisa umzimba. Okungakhona nje umnangagwa lolo chamisa abahlangane bekhulumisana nje, kungabi lolo amandla phakathi kwabo bayilingane amandla abo. Ngaphandle kwalokhu ukuthi bekwenze lokho, kangiboni njengoba beyibaba namabandla amakhulu kuleli lizwe leZimbabwe kababe namandla alinganayo. Kungumbono wami lokho. Lapho kuza khanya-ke ukuthi ilizwe lakithi eZimbabwe liyaqalisa ukuthi liqhubekele phambili, hhatshi nje mahhala ukuthi lwanedonsele njalo engalo umnangagwa. Njalo ukuvuma kwakhe kasoze vume ngendlela ukuthi uyazazi ukuthi lamacala engxa ephambilini engamhlamukela amacala akhe bebonke lochamisa laphana sebelamandla alinganayo. Akasoze vume lokho ngiyakwazi, kodwa ngavuma leyo nto ngibona ilizwe lingaqhubekela phambili. Ngalokho angiboni mina nxa ngabe ngehlulana kulokho ukuthi bengaba lelinye icebo abangalenza ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Igama lami ngingusimkhulancube ngiselubhani. Ngibingelela lesi hlobo zonke esemagumbini amane omhlaba. Ngiyabonga.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo. Ngalokho njalo sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele, umgcini Nyoni, uLesedi Moleya, u-Honest Ndlovu Halimane lo-Jason Maphosa. Siyabonga ukutshona lisixhasa lapha njalo labanye, yabona bakhona abanye abasilandelayo kodwa abangathandanga ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis usexwayise amabhishopu ukuthi amakatholika afuna ukubezwa, hatshi bekhuluma ngobubi bokuhlukuluzwa kwabantu ngezemacansini iziphathamandla zalinkonzo, kodwa ukuthi bethathe amanyathelo bengezwa lokhu kusenzakala. Embuthanweni akhulume kuwo owe-summit, owesifazana omnyama ulandise ngokuthi wadlwengulwa ngumpristi walinkonzo eleminyaka elithumi lanhlanu i-15, wasemphoxa ukuthi akhuphe isisu. ele-South Africa lithi lilungiselela ukuqhubela ele-Mozambique umnumzana Manuel Chang wayeyisiphathamandla sikahulumende walelo lizwe ngoba esetheswa icala lokungaphathi kuhle imali efika i-$2 billion. Umnumzana Chang wabotshwa kwele South Africa ekupheleni komnyaka odluleyo ezama ukuya eDubai, njalo lele Melika liphathekile ekutheni abotshwe ngoba lathinteka kulesi sehlakalo. Kwezenzakala eMelika, uMongameli Donald Trump lomkakhe uMelania baqhube umkhosi wokunanza imisebenzi yabantu abansundu kwele Melika we-African American History Month khonapha eWashington DC eMelika esigodlweni sakhe se-White House namhla ntambama, kodwa sekusekuseni eZimbabwe. ekhuluma kulomkhosi uMongameli Trump ukhulume ngemikhankaso yokulwela amalungelo abansundu ukungatholi imisebenzi kwabo. Yena athi usekunciphisile kanye lemizamo eyenziwayo ukuthi kwehliswe inani labadala amacala. Uphinde wancoma labo abathuthukisa njalo balwela amalungelo abansundu eminyakeni edluleyo. Linyanga ngeyokunanza imisebenzi emihle eyenziwa ngabantu abansundu eMelika, njalo sokuqhutshwe imicimbicimbi etshiyeneyo kusukela inyanga iqalisa, leminye ikhangelelwe njalo inyanga le ize iyephela. Namhla kwezomculo sihamba lembongi uDesire Moyoxide esithi bangaphi abalungileyo.
Kanti abalungileyo baphi? Sengibhudule ngadinwa, sengibhode ngadela, nangikumbuzo phendulani sizwe, abalungileyo bangaphi? Ilizwe lathathwa ngothatha wese, umbuso waba ngowababulali, umhlabathi wathunjwa ngodla ngodli, umnotho wahuquluzwa ngamahaga, isizwe zakhokhelwa ngontando kayiphikiswa, kanti shuwa abalungileyo bangaphi? Emsakazweni kusakaza abasengalezi mithiyo, kuzifa kufudumala abalezafesane, emuni umuntu abableedings kusebenza ababhedayo, kuzanu ziyana, it never rains but it pours, abe MTC bamadolo nzima, kuzaphu khona ziphaphama, eZimbabwe zimbi indaba, kanti bakithi abalungileyo bangaphi? Abalungileyo babengaphi? Idola beliyibulala. Abalungileyo babengaphi? Imota ziqeda abantu. Impumala yokhetho lukaMathi 29 luphekwa. Inzalo yesendele Ndebele igugurawundwa. Intambo zezicathulo zisibulala. Izitishi zidubuka lemigoqo gebheka. Kanti abalungileyo babengaphi? Ukulunga kujeziswa. Namhlanje bangaphi labo abalungileyo? Isisekelo sombuso sigida ikwasakwasa le-reversa jaifu etshiyajwa kumakhakhasayo. Kanti suwa abalungileyo bangaphi? Mina ngesaba ukubuza. Mina ngesaba ukubuza bantu, ukubuza ngesaba, mina ngifuna ukubuza kodwa ngesaba. Ngesaba ukukhulunywa kabi, ngesaba ukukhonjelwa ngemidwe eminwe, ngesaba ukunonkolozwa imigobho yamehlo, ngesaba ukuqoqodelwa ngabakhunkula ebusuku. Mina bengifuna ukubuza kodwa ukubuza ngesaba, ngesaba ukufela ukubuza, ngesaba ukufela iqiniso. Iqiniso ngithi bathi ngumhluzi wempisi, holi ginya kanjani igano, mina ngilomdijana. Yikho ngithi ngisaba ukubuza. Yekeleni ngithule kusonakala, bekeleni ba kapule esikhundleni, zekeleni zidubuke kanjalo izititshi, yekelani imigwaqo gebhike, bayekeleni bahlebe banyeye baluncwebe lubhensa ufudu, yekelani lina balumayo bephozisa labo kuzabaluma. Aluba ngile sibindi, aluba ukubuza kungabulali, hlezi ngabe namhla ngiyabuza, fune enkulumane kulunga izinto, wazise umlomo ngumalungisa, pho-ke sibindi umphelele. Lami ngesaba ukubuza, mina ukubuza ngesaba ngiphelelwe. Sengaba bona besukuma bebuza, sengabezwa bewuvula bebuza, namhlanje bangaphi? Angithi yibo labayana abanyamalalayo, labayana esingayidlanga eyabo inkubalo, yibo labayana ababolayo emajele esingazange silihlalo elabo idale. Yibo nta asebeziphephela iphetsheya, abantshungu balecingweni bayagcinwa njengemkhazi emtshazeni yedonki. Yibo laba asebathena baba yimgodlela amehlo imigaxa yokucina. Funa lami kungehlele lokho, ngeke ngilinge ukubuza indaba Nkulumane, angikhululekanga. Mina ngesaba ukubuza bantu, ukubuza ngesaba. Mina ngifuna ukubuza kodwa ukubuza angithi ngithi khona ngesaba, kodwa sengabona ngasutha, sengafunda ngenela. Ngobuza mhlazane omogene busayo, ngobuza mhlazane ithinja iguqula izinto, ngobuza mhlazane impama ivusa abantu okwamanje basalele, ngobuza ngivuke ngingekho, ngihambe mlibe phinde amathambo amabonakale. Nkulumane omuhle, Bulawayo omuhle, Zimbabwe enhle, khuluma sizwe.
Yebo ke, imbongi leyo uDesire Moyoxide. Ntemba abanengi bawazwile amagama amabili amathathu awathe bhadla, mina lawe singanyeke sawakhuluma, kodwa phela kuthiwa imbongi ivunyelwe. Hayi ke, selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sibona njalo lokuthi usikhumbuzo saphuka lo talent sipatcho ngwelabo sebesixhasile njalo lapha kuFacebook esisakaza khona si-live streamer. Hayi ke, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.